soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhla ka 15 kuNhlangula 2020 ngontungamile inkomo endabeni zekuseni lamhlanje.
Kuyaveza kahle kamhlophe ukuthi alikadinwa leli gciwane kodwa liyanda lihlasela abantu abanengi okwedlula lelo inani ekade silalo ensukwini ezidlulileyo.
Kulabantu abangama chumi pose amathathu abatholakale bele coronavirus izolo okudale ukuthi inani lasebebanjwe lomkhuhlane likhwele liye ku 383.
Abanye ababili sebeyadutshiwe futhi esibhedlela. Sesuka lapho futhi sangena kwenye indlu elandelayo, khonapho sathola ukuthi kulabanye futhi abagulayo abathathu.
Kufe umuntu wesine kobulawayo izolo ngenxa yesihudo esinakanelwa ukuthi sibangelwa ngamanzi angcolileyo elokitshini leluveve. Isiphathamandla senkampani enakanelwa ukuthi ilobudlelwano lemuli kamongameli Mnangagwa e-Drugs International sizamiswa emthethwandaba namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulabantu abangamachumi amabili lasikhombisa 27 ababanjwe umkhuhlane we-coronavirus izolo. Ugatsha olubona ngezempilakahle luthi bonke abantu laba ngabavele kwele-South Africa. Lokhu kutsho ukuthi inani lasebefunyenwe belomkhuhlane lo eZimbabwe selikhwelela yakumakhulu amathathu alesishiyagalombili lantathu 383. Asebesindile kulomkhuhlane balokhu bengamachumi amahlanu lane kuthi asebefile labo balokhu bebane. Idolobho leHarare yilo elikhokelayo ngabantu abale coronavirus abayi 149 lilandelwa yiMasvingo yona ele 49 kuzothi isabelo seMathebeleland South sona esilabantu abangu 46. Umongameli Emerson Mnangagwa uhlele namuhla ukuthi kube lilanga lapho uZulu azazila khona njalo akhulekele ukuthi umkhuhlane lo udlule. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitor umnumzana Efidlela Ncube.
Ukwanda kwayo nani labantu abagula umkhuhlane we-COVID-19 kuyakhathaza kakhulu. Kuyaveza kahle kamhlophe ukuthi alikadinwa leli gciwane kodwa liyanda liyakhwela lihlasela abantu abanengi okwedlula lelo inani ekade silalo ensukwini ezidlulileyo. Akade becabanga ukuthi mhlawumbe igciwane selidlule, hayi kalidlulanga likhona. Kusadingeka ke ukuthi sithathe amanyathela aqinileyo aza kwenza ukuthi livinjelwe leli gciwane lingagcwali yonke indawo. Ikakhulu nxa ubheka abantu abavela ngaphandle kusamele kuhlolisiswe kakhulu labo abangena bengadlulanga eborder bengazange bahlolwa, balandelelwe emakhaya, kulandelelwe nalezihlobo zabo lalabo abangabethintane labo ukuze ngokuphangisa kugwenywe ukuchaka kweleli gciwane, kumemetheka kwaleli gciwane lingagcwali umhlaba wonke welizwe lakithi.
Njengoba abantu phose bonke ababanjwa lomkhuhlane suku zonke kungabavela kwele South Africa, singathi lokhu kuveza yini ukuthi phakathi elizweni eZimbabwe umkhuhlane lo kawukabhahi kawukamemetheki?
Ukwanda kwabantu abagulayo bevela ngaphandle kwelasezansi akusibo bufakazi bokuthi abantu abagulayo ngabavela ezansi kuphela, njalo kalikho igciwane phakathi eZimbabwe. Into esingelayo eyaneleyo yikuhlola. Asihloli ngendlela eyaneleyo phakathi kwelizwe. Kulula ukuhlola abantu ababuya besebhasini bemunye kumbe ngesitimela, ubahlalise ku-quarantine center ubusubahlola ubusuthola ukuthi bayagula ngoba bevele eSouth Africa, bevele kuTswana, eMozambique kanjalo. kodwa akulula ukuhlola abantu abagcwele bechithekene indawo zonke phakathi kwelizwe, kodwa yikho kumele kwenziwe. Nxa kungasenziwanga khona lokhuyana, kasoze sisibambe isibalo esaneleyo esifaneleyo esokuthi abantu bangakanani, inani lakhona soze siphumelalo ngendlela efaneleyo. Kusamele uhulumende athathe amanyathela okuhlola ngendlela ebanzi kulale ayenzayo namhlanje, angathi kuphela yilabo abantu abavela ngaphandle, kodwa akwazi ukuthi abantu ngaphakathi labo bayagula, asukume avimbele khona lokhu ukugula lokhu esithi yi-local transmission, i-community transmission eyaphakathi kwelizwe leZimbabwe.
Umnumzana Efihlela Ncube yisiphathamandla senhlanganiso elimukisa uzulu ngomkhuhlane we-coronavirus e-Citizens COVID-19 Monitor. Kusenjalo kunyathelo elisatshelwa ukuthi lilakho ukubangela ukumemetheka kwe-coronavirus, ikomiti yedale lephalamende ebona ngezemithetho lamhlanje ikhangelelwe ukuqala ukubuthanisa abantu endaweni ezitshiyeneyo zelizwe isizwa imibono yabo ngemizamo kahulumende yokuguqula isisekelo sombuso, u-Constitutional Amendment No. 2. Le yinto ephikiswe izinhlanganiso ezigoqela iZimbabwe Lawyers for Human Rights kanye leHabakuk Trust emthethwandaba ngeviki edluleyo, zisithi uhlelo lolu kumele lumiswe ngoba lufaka uZulu engozini, kodwa inkantolo ayikethuli isinqumo sayo. Inengi lisola imizamo yokuguqula isisekelo sombuso le lisithi ibandla leZANU-PF lijonge ukupha umongameli Mnangagwa amandla aphindiweyo, kodwa abeZANU-PF bayakulandula lokhu. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhejo likaZulu, umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Uhlelo lokuhlanganisa abantu oleparliamentary outreach ngo-amendment number 2 lwenzakala siphezu kohlupho lwe-coronavirus, kodwa okuqakathekileyo okuze ukuthi abantu sikubambe yilokhu. I-coronavirus iqedile abantu ezindaweni ezitshiyeneyo, iyethusile ohulumeni abaningi ngaphandle kweZimbabwe. OweZimbabwe ungakhangela kube lithuba lokubana azuze imali yangaphandle, ama-individuals akohulumeni labahlobene lalabo abaphethe amandla kube lithuba lokuzinothisa lokuthi betshontshe imali. So mbona ngazathi iparliament ukuthi yenze outreach yindlela yokubana ama-parliamentarians ayenze imali, lokubana ibandla elibusayo iZANU-PF that is advocating for i-amendment leyi ibakhangele one ukhetho olwezayo ukuthi kufuze ukuthi silungene ukhetho lolo, benganjani sebetshintshile isisekelo kodwa bengazange bayenza i-full implementation ye-constitution kodwa kusilele bakwenze kathesi balungiselela ukhetho luka-2023. So bona sebedlulile konke lokuthi kulo mkhuhlane lokuthi kule fulfillment ye-constitution kubo akuqakathekanga, okuqakathekileyo lukhetho olwezayo.
Ubona kusiba labantu abanengi yini kulemibuthano njengoba abantu bezivalele ezindlini lasemizini yabo ngenxa ye-coronavirus?
Angikholi ukuthi abantu bazahamba ngobuningi, ngani ngoba abantu babhizi badinga imali, abanye bacatshile ezindlini. So abazaphuma balutshwane kakhulu ngoba akuzange kube le-outreach imfundiso ngama-civic organization befundisa abantu ngokuthi u-amendment number 2 uphetheni. So ngibona ngazathi kuzaba labantu abalutshwane abazaphakama ngoba one, abantu bayesaba umkhuhlane lo, secondly abantu babhizi badinga okokudla, abantu vele abakuzwisisi ukuthi kwenzakalelani. Yikho zathola ituko lamagqwetha kulezinhlanganiso eziningi ezihambe zisiya-challenger yona leyo outreach. So mbona ngazathi izabaphuwali attended.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo yisiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhejo likaZulu, ubexoxa leStudio 7 ekoBulawayo. Sokufe umuntu wesine elokitshini leluveve koBulawayo ngenxa yesihudo esinakanelwa ukuthi sibangelwa ngamanzi angcolileyo. Umufi utshone izolo ngemva kokugula okwamalanga ambalwa. Abanye abathathu batshone ngeviki edluleyo. Banengi abagulayo eluveve njalo abanye babo balaliswe ezibhedlela. Izakhamizi zithi amanzi angcolileyo aphuma empompini yiwo abangela lomkhuhlane. Lanxa umasipala ethule umbiko ukuthi uphenyo alwenzileyo luveze ukuthi amanzi akhe ahlanzekile. Iqiniso ukuthi angcolile lawa manzi njalo ayazikhanyela. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sivindi yena oyethekelele imuli yomuntu lo obhubhe izolo.
Khonapho futhi endlini efanana kulabanye ababili abagulayo futhi esibathole khonapho. Yonke ama-details information lamabizo abo silawo. So abanye ababili sebeyadmithiwe futhi esibhedlela. Sesuka lapho futhi sangena kwenye indlu elandelayo. Khonapho sathola ukuthi kulabanye futhi abagulayo abathathu abantwana abakuleyo ndlu. So kuyatshengisa ukuthi umumo lo owamanzi awumhlanga sibili. Lapho abantu balukhakhamele kakhulu ngoba bengasazi ukubana into le bayiphathe njani. Sasukela ukuthi sangena kwenye indlu 134 Old Veve. Sathola ubaba khonaphana umhlanga ekhala ngabantu abakhe kuyimulini yakomhlanga. Yena ubaba lo kuthiwa ngumthithi ekhala. Kulabantu abakhe sikhuluma ngathi abadibithiwe esibhedlela empilo. Abathathu, omunye le 13 years, omunye ule 10 years, omunye le 6 years. Bonke sikhuluma kanje ngabantu abadibithiwe esibhedlela. So ke kuyatshengisa ukuthi hayi izinto azimhlanga lapha. Kulo hlubo lolukhulu. Sasuka lapho saka ku number 134 eOld Luveve futhi sathumanisa ukuthi ubaba laba ngekhaya laye ubaba uSibanda ukhanya uphathekile kangaka kunzima sibili. Sathola ukuthi labantwana futhi khonapho abanye ababili labo ngabagulayo bonke bakhala ngezisu.
Amanzi la Sivindi aphuma empompini ezindlini kumbe avela kumabhawuza ekhansili avela ngapi kahle kahle.
Umasipala ukhuphe esingathina i-community bekhulumisa labantu ukuthi bathe bethole umbiko wokuthi abantu bayagula bekhala ngezisu langani. Umasipala sithole ukuthi ukhuphe umbiko wokuthi bathestile amanzi, amanzi abo bayathola e-right aphuma ezimpompini. Bese besitsho njalo ukuthi amanzi amanye abathole engathi acontaminated yilo abantu ade bezigcinele phakathi kwama-containers abo. Kodwa sokukhona ekhathesi sokubale thina njengoba sesilo ubufakazi obubambekayo ngalokho esikubonileyo. Sizathathe le information siyikhombayile yonke la ngasingaqedanga yena le silawo sibona ngathi yiwufakazi obugcweleyo. Sesizasithatha sikuhambise ku-council. U-council simtshengise thina i-investigation esiyenzile lesihlanganelayo laye azibhodele kulezo zindlu ayizibonele okwenzakalayo labantu abagula futhi abavakatshele ukuthi kubonakale nembali ukuthi abantu laba uhlupho lukhona. So ukuthi la manzi ukuthi amanzi abagulisayo ngasuke empompini kumbe ngamanzi abathatha kwezindawo asingeze sakuphendula lokho kathesi. Kodwa nje abantu bakhala ngokuthi izizabo zibuhlungu bonke futhi bacaba ngelithi uhlupho lusemanzini. And omunye uzowathi wathi yena lanxa engabonanga amaphepha udokotela abahambise khona umntwana ngoba wathi ama-science asibona ngathi ngayi-typhoid kodwa ke amaphepha engakawaboni la ukuthi for sure yiko lokho. So ngokunjalo ke sisakhombayila ukuthi sibone ukuthi umasipala siyakhulumisana laye ke sibone ukuthi lolu daba lungabanjwa kanjani ngoba sibona ngathi kule ngozi yokuthi iqinisweni abantu kuliyindawo bangaphela.
Udubo lolu luseluveve kuphela yini kumbe akhona amanye amalokishi?
Umkhosi omkhulu ukhona apha ku-Ward 15. Lanxa abantu bekhala kwezindawo bethi hayi amanzi ethu siwabona amanye kwesikhathi engcolile, siwabona amanye i-brown, siwabona amanye ebomvu. Kodwa sikathola impiko sibule abantu abagulayo kwamanye ama-ward. But i-ward esilohlupho lawo ngokuthi sithole impiko abantu asebegulayo, abantu asebesithile ngu-Ward 15. Yikho nje sibuyile ukuthi lathi sizozibonela kuleyi ndawo.
Umnumzana Ambrose Sivindi yisiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Abesifazana bebandla leMDC Alliance abathathu ababotshwe ngeviki edluleyo besetheswa icala lokuqamba amanga ukuthi bathunjwa. Bazamisa njalo emthethwandaba namuhla lapho uMantshi azakwethula khona isinqumo sakhe phezu kwesicelo sabo sokuthi bakhululwe ngemali yebail. Abathathu laba ngunkosazana Joana Mamombe, uSicilia Chimbiri kanye loNesai Maroba, bona abathi bathathwa ezandleni zamapolisa. Ngabantu abacatshangelwa ukuthi basebenzela uhulumende ngenyanga edluleyo, bayabatshaya kakubi njalo babahlukuluza ngokocansi. Isiphathamandla senkampani eyaphiwa icontract yezigidi zamadola ezingamachumi ayisithupha eMelika nguhulumende ecatshangelwa ukuthi ilobudlelwano lomdeni kamongameli Emmerson Mnangagwa e-Drugs International laso sizamiswa emthethwandaba namuhla. Umnumzana Delish Nguaya ubotshwe ngolwesihlanu wamiswa enkantolo ngomgqibelo esetheswa amacala okuqambela uhulumende amanga ukuthi iDrugs International inkampani elungisa amaphilisi okwabangela ukuthi iphiwe umsebenzi wokudingela iZimbabwe amaphilisi agoqela awe-coronavirus. Inkampani le yathengisela uhulumende amalembu okuvala amakhala lomlomo amamaski ngemali ephezulu kakhulu lanxa yona yayiwathenge phetsheya ngemali ephansi. Lokho kucunule kakhulu uZulu wahlokoma enkundleni zokuxhumana uhulumende waze waquma ubudlelwano bakhe lalinkampani. Inkampani le ibikwa ithole umsebenzi lo ngendlela engacaci kuhle lanxa nje abacuphi babetshele uhulumende ukuthi umnumzana Nguaya ngumuntu ongathembekanga ngoba elamanye amacala avele ebhekane lawo. Iningi lithi kumele kubotshwe iziphathamandla zikahulumende eziphatheke ekupheni inkampani le umsebenzi. Umnikazi we-Drugs International umnumzana Ile Deja oyisizalwane sase-Albania laye ubikwa edingwa ngamapolisa. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yesite.org ithi izakhamizi zeluveve ezihlaselwe isihudo sezicele umasipala ukuthi azivumele zelatshwe ngaphandle kwenhlawulo. Inkundla yenewzimbabwe.com yona ithi amakansila e-MDC Alliance aselobele umphathintambo obona ngezabelo umnumzana July Moyo emxwayisa ukuthi engawaxotshi lanxa engaze ecelwe yi-MDC thi kankosazana Thokozani Khuphe. Soko isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Alivuka njani wasakaza abahle beStudio 7 lonke khona ngapho ejonga kandemire omavele simhlanganya wiye amtshungameli inkomo PJ lonke nje lozulu wonke weZimbabwe lokucela ngaphandle kwelizwe ngilobuhlungu amapholisa yaleli lizwe asela police force and they're backtracking. At first uPaul Nyathi police spokesperson wavuma ukubana sebebotshiwe amankazana la kanti ngokuya kwesikhathi ngali siphathamandla kasinokwazakale seze backtracker sebe abakwazi nabeke bakhuluma la uHerald bekabareport ifanayo kambe abantwana laba bangaqamba amanga shiwa bayezilimaza ngakhona okokuthiwo ukuthi khona balinyazwa uSensi Mbhobho endaweni ezizilayo kubo bezilimaze. In the first place kwakuyi-lockdown imota le bezilothokala ebhintula baphapha yini waye kungabonakala kuma-roadblock why tuzasifunga ukufika zivulela zitedlula kuphela bekwazi ukuthwela abantu ababenza khonokho. Le ipolice force funa a-complete overhaul nxa kungathi unkulunkulu angento zitshintshe. Oh baba ogawule shua, we are praising such things. We are praising such things ogawule shua. Umvalo umenesu kazembe kazembe akhulume shua zaginqe announce into njengayona le. Bangapho Jonathan Moyo kathesi. Kathi wathi kona yeyi
isandla sangaphandle so ndiwele lamaphoza why lingabopha abantu ngale ngamapolisa lehlukana bopha abantu elithathela abantu enkambeni yenu it's a pity le army isetshenziswe ngenye indlela vele sokuyangisa avela slas umsebenzi uabduct abantu siyabulala kuphela lokubona ukuthi ama bribes that's all hayo gawule liza kubona kweminye iminyaka kanti laba abantwana laba bazukulu salitshela libambele ngachoni sifisa ukuthi into zintshintshe liphila sibe silibuzimbuzo ufuna wakho umntwana athathwe njeyana ayitshiswa ngenxukuthu khona ngale ngasense ngendlela ezizokuba la bantwana sifonza ukuthatha ngayiphi indlela ngiyabonga
Umbono wami msakazi njengoba inani lokheli yanda lisiya phezulu inani labatholakala belomkhuhlane lo ukuthi kuzaba nzima kakhulu msakazi kungcono libe ngapha kobulawayo lakubo Bed Bridge lasemashonaland ngoba inani leli lingayanda lase Victoria Falls njengoba kungalasibhedlela msakazi ukuthi uhulumende uyabeza thola nzima angazi kumbe sowathenga ama ambulance ukuthi umuntu ozabe gula esuka e Victoria Falls lobe ewanki bengakwazi ama-ambulance ukumlayitsha emlethe kobulawayo indaba bengayenzanga isibhedlela esikhulu ngoba e-Victoria Falls yikho lapho okufikelela khona izethekele umsakazi wami so uhulumende ngabe uyakha isibhedlela esikhulu ngapha e-Victoria Falls kwenzela ukuthi izivakatshi izethekele ezifikayo zonke zikwazi ukuhlolwa lokho kuyabe sekuvulile manje njengoba isibhedlela kasikho isethekele singafika uma sokudlulile singabanjwa e-Victoria Falls fanele sithwale size sizofika kobulawayo umuntu kobulawayo afika sesifile ngoba ama-ambulance kabalawa umsakazi wami hayi kuzaba nzima kungcono inani leli olimele kuyona linamba asebelayo manje bona laba bezana lingasadluli le namba ngoba kuzaba kungaba nzima kakhulu umsakazi wami loba kubanjwe abantu kobulawayo kusiza ngapha emashonaleni le kubo Victoria Falls labo wanki kungabi labantu ababanjwa lo mkhuhlane ngoba hayi kungaba nzima kakhulu ngiyabonga umsakazi wami
njani basakazi nabalaleli bestudio 7 okhulumayo nguThabani Mhlaba edabuka ematopo bathiwa manje ngiseGoli eSoweto ngithanda ukugcizelela endabeni kasisi laphana uMaluphahla mayethi yena ekhuza ngokuthuka laphana yes bafowethu singathukini sizameni ukukhuluma kahle njengalokhu behlala besicebisa ukuthi singathukini bafowethu because siyagcina laleli lithuba singalitholi lokuthi sikhulume khona la so siyacela ukuthi sikhulume into ezile nhlonipho lezingqondo njengabantu abadala ngibuye ngize endabeni MDC nezana ukusuka kuZANPF siya kuMDC kufana lokwehla eDonkini ugadi Stonkwane kili yabo sasentweni eyi-1 so mina engingakutsho ukuthi abantu bakomthwazi abazama ukuvotela iqembu lizabakhulula iqembu le-MRP ngoba iMDC lezano yinto eyi-1 ngiyabonga
bobe kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318 Singene kwezivela kwamanye amazwe. Ele Egypt lithi kuqala mhlaka 1 ngenyanga ezayo lizavula amagceke alo endizamtshina abevaliwe ngenxa yecoronavirus. Abahlamuki besimoslem abedlulise amalawulo kwele Nigeria bona babulale amasotsha ngamachumi amabili labantu makhaza abangamachumi amane ngempela sonto Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika Ukutshengisela kuyaqhubeka endaweni zelizwe ezitshiyeneyo kulandela ukubulawa komunye njalo osundu lipholisa elimhlophe ngolwesihlanu e-Atlanta, Georgia. Umnumzana Richard Brooks udutshulwe ngamapholisa wafa ezama ukuwabalekela. Ipholisa elimbuleleyo lihle laxotsha umsebenzi. Ukubulawa kukaProx kuze ngesikhathi abantu bevele betshengisela phezu kokubulawa komunye njalo onsundu umnumzana George Floyd. ukuhlaziya lolu daba sixoxele lwela amalungelo oluntu umnumzana Difa Dube yena ohlala eNgilandi
uTrump umsebenzi wakhe engumongameli akawenzi ngendlela eqondileyo ukuthi nguye befanele ukuthi kathi singabe uhlaba umkhosi awulawule ukuthi amapolisa awayeke phansi lento ayenzayo njalo ngibona ngathi kade kuzabe yindlela yokuthi bazwisise okwakathesi sekuvela kibo bona amapolisa njengalabo abanye amapolisa esizawubona abanye abangavumelani la ukubulawa kwabantu esikheza wabona beguqa idolo phansi okutshengisela ukuthi they're protesting against ukubulawa kwabantu abamnyama kodwa ke iningi lamapolisa abakuboni kuyinto elicala ukuthi nxa umuntu omnyama ebulewe yingakho sibona amaprotesta nalo ayiqhubekela phambili okuyinto emangazayo njalo kuyinto ehlekisayo kakhulu ukuthi into embi kangaka isenziwa lilizwe eliyile esingathi it's a democratic country elifana le-America eliyile esithi mhlawumbe lilizwe elifana ukuthi litshengisele ukuthi okwa-democratic kujoni kodwa yilo ilizwe eselijike kwavuka umbhetshazana nje into nje esingayaziyo ukuthi singayibiza sithini uTrump ulomlandi omkhulu ukuthi ufanele ukuthi akakhuze amapholisa adlale indima yakhe yokuba ngupresident enguye ucommander in chief atsho ukuthi into embi imbi amapholisa abayiyekele
Sibone abantu khona ngapho eNgilandi betshengisela ezitaladeni imihlobo yonke bebambene besola ukubulawa kukaGeorge Floyd lobandlululo olukhona eMelika ngitsho lakhona ngapho elizweni lenu lubhahe kanganani udaba lokubandlululwa kwabantu abamnyama khona ngapho
ngeke ngize ngisho ngitha lukho lukhona into nje esuka ingathi iyabakhulela ukuthi ukuba sobala noma ukuvela usobala ukuthi wena utshengisela ukuthi wena ucwasana ngokobala kulicala ongalihambela enkantolo noma nxa ukuthi mhlawumbe ule nkampani thize noma ukuthi utshengisela lezo mpawu zokuthi wena uyacwasa abanye abantu ngokobala kungenzeka ekugcineni ugcine usuluza izinto ezinengi uzivalelwe le kampani kodwa ke kube sekusuba khona bana laba ababe besazi ukuthi vele bona abalandaba ukuthi abalantete got nothing to lose ngesikhiwa labo yiwe sibabona beqhubekela phambili kusiba lamapockets of ukuba ngama right wings sibona kusiba labantu ababenza izinto ezingathi ziya support ukuthi iracism iqhubekele phambili ibe khona abanye beqhubekela phambili kunjalo kungabantu abafula ukuthi izistatues zinalezi esikhuluma ngazo ezabantu laba ababanda kakhulu ikakhulu ngezikhathi ze slavery bese sibala kakhulu labana babantu ababedlala indima yokulilizela nxa kusenziwa izinto ze racism bafuna ukuthi zihlale zikhona ukurepresent ukuthi babone ukuthi imbali yabo ayipheli kodwa ke eqinisweni iningi labamhlophe bamanyene labantu abamnyama ngoba abanye bayasatsho ukuthi indlela okwenziwa ngakhona akutshengiseli ukuthi i-21st century njalo akutshengiseli ukuthi izinto sezaguquka njalo akutshengiseli ukuthi isimo asisafani lesimo lesana sayizolo kufanele ukuthi kuqiniswe umthetho umhlaba wonke jikelele kutshengisele ukuthi singabantu sonke akekho umuntu othiwa lo ngumuntu ohlala egangeni noma lo ngumuntu ohlala endlini singabantu sonke siphila ngokufanayo esilomphefumulo ofanayo yingakho sibona abaningi abalapha e-England besekela abantu abamnyama ukuthi baqhubekele phambili ngokuthi bamathe bekhononda ngokuthi kungani abantu abamnyama bebulawa kodwa ke siyakubona njalo kusiba lezinye impawu lapho kuvela khona abanye ofana nelinye ijaha esezalibona ijaha leli belisebenza ebank engumuntu ozisebenzela kuhle kodwa ke usejike wayavunjululwa ngamapolisa waboshwa ekugcineni bembophela ukuthi kungani edriver imoto ezintsha okuze kwayenza ukuthi azalahlekelwe ngumsebenzi wakhe kutshengisela ukuthi i-racism ikhona
Umnumzana Difa Dube yisizalwane seZimbabwe esilwela amalungelo kazulu sixoxela ekwelebhilitane.
Umsakazo weVoice of America osakazwa kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Uyenelisa njalo ukusithola ku-Intelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukanhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uzakuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ngu-VOA Ndebele naku-Twitter ngu-VOA Ndebele.
Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Kulabantu abangamachomi pose amathathu abatholakale bele coronavirus izolo okudale ukuthi inani lasebebanjwe lomkhuhlane likhwele liye ku-383. Sokufe umuntu wesine kobulawayo ngenxa yesihudo esinakanelwa ukuthi sibangelwa ngamanzi angcolileyo elokijini leluveve. isiphathamandla senkampani enakanelwa ukuthi ilobudlelwano lemuli kamnangagwa e-Drugs International umnumzana Delish Nguaya uzamiswa enkantolo namuhla. Kwanele Mthakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke njalo kuze kuseni kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.